ziqakathekisa izimota lezi ngoba sivele ngemva kweminyaka emihlanu, savumelana ukuthi ngemva kweminyaka emihlanu ziyabe sezifuna ukuthi zireplace lezi zimota, ngoba indawo esihamba kizo nxa sihambele indawo zethu zindawo ezifuna imota ezigcinileyo. Okwesibili ikuthi imota lezi kazi azikudwanga khathesi, zafakwa ku-budget eyomnyaka ophelileyo, so bezithuze nje ukubuya kuphela. So asomota ezidaliswe ukuthi imali yakhona ukuthi zithengwe idingwe khathesi ngoba sekuqalisa idlala. Hhayi, ikuthi ndaba nje nxa into ukhashana kiyo yabungakwazi ukuthi uhamba njani, kodwa thina sizibona ziqakathekile ngemisebenzi esiyenzayo kuhambela indawo zethu. Uyabona, liyakwazi ukuthi kulezi nsuku imigwaqo lesemakhaya iveleka ihambeki ngezimoto. So nalimoto ama-Isuzu-ke zingconywana xa uhamba ngazo endaweni ezingalamgwaqo olungileyo.